inani labo dokotela abakhala umsebenzi liyalisindezeleka ngokuya kwamalanga. Lokhu kusenzeka ukuthi into yokuqala ukuthi uhulumende kakafuthi impendulo esifisekayo nendaba esakhuluma ngayo indaba eziningi ezokuthi kakulamithi ezibhedlela njalo kulezimali zamadokotela ezingabhadalwanga nokuthi imiholo nje wamadokotela ababethe bazawukhuphula ngonyaka u-2014 lamamuhla bese bengakawukhuphuli. So lawa amadokotela abadeselwe esibhedlela eyibo akade besilaba ukuncedisa ukuthi besize ukubona izigulane sekuyandile ngalowo msebenzi njalo bebelethemba besilethemba sonke ukuthi uhulumente uzaphanga alalele udaba lethu sibuyeleni sonke emsebenzini. Ngokudinwa nangokuzonda okukhulu ukuthi uhulumende uyaphuza ukuthi sikhulumisane asinike impendulo esifisayo, abanye abadokotela bawo akade bezama ukuncedisa asesile umsebenzi.
Lingaba le nani yini labo dokotela asebekhalela umsebenzi?
Okwakhathesi singathi kuma-central hospital empilo singafaka inani lakhona sifuna ukwenza i-last calculation singalifaka ku-97-98%. United Bulawayo Hospitals inani lakhona lingazalela ku-88%. Harare Central Hospital inani lakhona njalo lingazalela ku-80-90%. Sisiya eKingiza Hospital that's above 98%. Sarinyata Central Hospital inani lakhona lizalela ku-89-90%. Sisiya ke kumaprovinsi iMashonaland West yonke odokotela bathe wona sebekhathele basiya iMashonaland East njalo kulamanye amadistrict asemathekeleleni nosouth akade esifuna uhulumende engaesihlama engayenzanga ukuthi ekwanise ukuthi ekhulumisane lamadokotela ambalele ukukhalaza kwabo nabo sebethembisa ukuthi sebezasiza.
Uhulumende sizakuthwali-ke lahlangana laye kunsukwana ezedluleyo, kuyini akukhulumileyo kulo mhlangano?
Bekuvunyelwana kubonisana ukuthi kungenziwa kanjani, kodwa esingakutho ukuthi-ke bekhuluma ngomlomo nje sasesibacela ukuthi njengoba kulesikhathi eside belokhu besithembisa izinto lezi batshengisa ukuthi kabathembakalanga, kababhale phansi into esikwanisa ukuthi ngaso sibakhumbuze ukuthi nako sokunje andibeke lingakakwenzi lokho ebelisithembisa khona.